into ye-National Youth Service historically, kusukela ngo-1980, iqalwa ngumgabe kusathiwa i-Youth Brigade, yayivele iyinto ye-party. 42 years down the line, isenziwa i-party. Ubususithi wena unyisa ama-youth e-CCC ukuthi ayetrena. For what benefit? Ngoba i-history isitshela ukuthi okade kusenziwa bekusenzelwa i-party. So, are you trying to tell me ukuthi sebe si-invite ukuthi sibuye size join i-ZANU PF indirect? Angikholwa. Akula into enjalo. Kodwa still, asithi nxa kungenziwa properly, kusenziwa izisebenzi zikahulumende kube professional, sizakubona sonke ukuthi kwenziwa properly nokuprofessional. Athila sizatho sokuwalela ama-youth. But okwakathesi siza advisor ama-youth ethu well ukuthi thina njenge-CCC i-history yethu esiyaziyo from 1980 to date ngo 42 years after, besikwazi ukuthi into zama-youth into zezani.
Babachuma, abanye bathi ikakhulu abe-CCC bathi ukubotshwa kwamalunga abo afana lo Godfrey Sithole kanye lo Babu Job Sikhala ikwethusela nje ikubahlukuluza ukuze babe ngumzekeliso. Uthini ngalokho?
Kuyinto ebuhlungu kakhulu ubona, uyabona u-Honorable uSithole uBobzik umngane wami kakhulu sibilisi lesisonke ephalamenti yawelela izingathi ezinjengetrethe lapha lesisonke njengelayokonapha nje sizibhodela sisenzani. Unfortunately into abayenzayo yinto okumele ngomthetho ibe lesijezi. Umthetho cannot be too selective ukuthi hayi nxa umbuzo ngoba ngo-CCC nayenzeloko akusabulanga athinte asuze kuhambe kuhle. Basukuma bakhuma ngodlame bahamba balezi udlame lwangikhona enyathini khona-ke eHarare. And labo kwabonakala sibili izindlu zisitsha abantu bechaya kusenzini into enjalo kuyiwo ababekhulume ngendawo yonaleyo. So nxa umthetho usubuya usokumele u-apply-a selective ngenqwadini ngamasemba ze-CCC yini bazenzela bodwa andabona nangu ukalethi ubhede sikhuluma naye lapha kabotshwanga kodwa is a very big politician e-CCC kodwa ngenqwadini akazange akhombe ngodlame kazange ahambe ayenza lolo dlame nangukhona akula muntu ombophayo akula muntu omhlukumezayo kodwa na ungenze something okuwrong vele umthetho uzabuya the long arm of the law will catch up with you nxa bekhuluma ngesingisi.
Ngokubika kwephephandaba le-Newsday baba Pepe ubaba uChris Mtswangwa owebandla le-ZANU PF uthi yena akula mahluko phakathi kwe-ZANU PF lamasotsha, amasotsha ngawe-ZANU PF. Uthini ngalokho?
Ya, lapha kulento engizazichaza ezithile ningakafiki khonapho kweka Mtswangwa. Sesikubonayo kathi singama-political arrest okokuthi umuntu uyahamba ebotshwa akuka-investigatwa eqeda lapho badina i-bail ukuthi ehamba ku-remand icala libe lokhu lidluliselwa phambili kuthiwa kusadingwa lisadinga limbophe njani in-first place lingakabutholi lekhona imbophe lekhona. Kwakuqala ukutshengisa ukuthi vele izandla imanga kuso. Okwesibili kugcwalisa yikho khona okukhulunywa uMtswangwa. UMtswangwa nxa esithi yena amasotsha ne-ZANU kakwehlukananga kutshengisa ukuthi uMtswangwa yena ngwakhe into ayikhulumayo kayani ngoba i-constitution yelizwe leZimbabwe ikhuluma sobala ukuthi yona amasotsha kawangeneli kwezombangazwe.
Babuchuma akuyiphethe. Yebo, amasotsha ngawezanu PF yini njengokutsho kukababa uMtswangwa?
Amasotsha nakahulumende, amasotsha agayidwa yi-constitution ukubana bona bami njani. Siyakwazi ukuthi ngabe apolitical nxa besemsebenzini amelanga batshengisele ukukhetha ibandla elithize kodwa individual people in their private lives balalo ilungelo lokukhetha lapha abangabe befuna ukusekela khona njengomuntu wonke nje elalolelo lungelo kodwa ekwenza privately.